izulu elichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezibalisa emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izaniso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi semawane unkosikazi Busang Nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha amazenge konke kwadilika. Engithi ngithi ngiyaphuma ekhaya endlini ngafica emazenge alethephumile ngapho nguzwa kuduma bona amazenge omakhelwana sebebuya phansi kwami. Lulahlekelwe ngoba shiwa into lapho enzaze ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhala ezimathonzo ngunkosikazi Irene Moyo esinye njalo isakhamuzi semawane yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebiyakho ngezitini yaplastelwa ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sesendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu. Sezwa sokujayeka futhi phezulu kathi sokukwamuke inye kwazawela phezu kweyinye. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule sathi konke ukuthi sokusithi came sathi siyaphuma safica amazenge la esiyewethiselwe ngapha kudula usuwele phansi. So sabona ukuthi amoya wakho omkhulu sibili waphosa wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njalo akakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Amfika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile,
angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Liyana la ibidilikile, daliyana la ibidilikile, ikhichi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le creek liyana esemnyango, liyana indlu layo engale phambili layo futhi kusho ukuthi ibindlu ewayo. Umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zithi azikatholi incedo oluvela kuhulumende. Kasenelisanga ukuxoxisana losikomitsho ogwanda ngalolu daba. Olunye udaba olwehlukileyo, uZulu usekhuthazwe ukuba afunde ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library umnumzana Jackson Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku age abantwana abaqalisa ukurecognize abangakubona bakulandise. Umntwana siba leminyaka engu 3 kusiyaphezulu, siyamkhangelela amabhuku esibalawo ukuze umntwana lo ahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mqabu Nkomo Polytechnic umnumzana Albert Nhliziyo obe ngumhlonitsho kulumbuthano othi sizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esesenelisa ukubala lokubhala usengumphakathi oyenelisa ukuthi azithuthukise, ngoba empilweni yanamhlanje yilaba benelisa ukubala, yilaba benelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwe-technology kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwa nayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumela yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma njalo kule mbiko eveza ukuthi phose izikole ezine ezansi emaNdebeleni zehlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.